Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-16 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bobuza.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 abanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa hasanda kwedlula. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo, ibandla lezanu PF lithi lokhe lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells.
Siyakhuthaza njalo bani uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadolobheni, ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu. Pho-ke ngapha emathawuni
kuhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Lamhlanje silebandla le-MDCT.
Njengebandla le-MDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota kakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2020.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa ethiwa Dudula zibikwa beziqoqa uhlelo oluthiwa Operation Dudula oluzenziwa namuhla olokuxotsha abokuza kulelo lizwe. Kesizwe amazwe omunye wabenhlanganiso le ekhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zixotshe abokuza.
This thing I need the education. I mean, if you go today, you go to Helen Joseph, you go to a general, every hospital, secondary QE. Because Pambos, there are people who are not supposed to be here. Hey, Bethlehem. If you put an operation today, only men. I mean, Uzoma for a year. Pambuako, in America. And you must accept that. Then I use the word America. Yeah. I'm a foreigner who are not supposed to be there. You know, in every sect, and there are people, you know, unfortunately, for some classes in South Africa, there are people who think that this issue is not affecting them because some of them, they are doctors, they are lawyers, but it is coming.
Lo ke ngomunye wabenhlanganiso ethiwa Dudula yezizalwane zakwele South Africa ekhuthaza abahlali bama hostels eJohannesburg ukuthi baqothe abokuza kulelo lizwe. Siphinde saxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzisi Banda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bobuza, kodwa bathi bona bafuna ukuthi baphume babhekane nabantu mhlawumbe abangenayincwadi eyifanele ukuthi bahlale kumbe benzele amabhizinisi endaweni abazenzayo. Kanti-ke sike sezwa namhlanje ukuthi kuke kwabakhona ukuhlaselwa kwezindawo ezithile lapha eSoweto, lapho kubonakale sokuqala ubudlova nokuphulwa kwezitolo abantu betshontsha. Kanti-ke nabona labo bantu amaqembu athi wona yiwona afuna ukududula abantu baye bathi hayi abahambisani nalokho kuhlasela. Kodwa siyazi ukuthi naseThekwini sizwele ukuthi kuqalile ukwenzeka izinto ezifana nalezo. So umumo awumanga ngendlela kahlehle leyo ukuthi kunokuthula. Sonke sibheke ukuthi kuzokwenzakalani kwela kusasa, kodwa asixoxisana namaphoyisa. Amaphoyisa athi azobe egcwele eTradeni nasezindaweni ezifana nabo Deep Kloof, oBeria, oYoveli, oInasitho, oJobeki nakoJibi, lapho kubhekelwe khona ukuthi kungaba nodlame ukuze baqiniseke ukuthi lolo dlame ngeke luze lithukwenzaka ukwenzakala kanti yona le ndawo yase Deep Kloof okuyikhona oqale lento kukhona njalo nezinhlanganiso eziningi ezizohamba ziye khona kusasa siyohlangana ngo 8 ekseni e Deep Kloof Hall lapho laba bantu bedudula bathe bayahlangana khona ukuthi bayomaka babhekane nabo ukuthi kahlehle yini le okumele ukuthi yenzakale ngoba abantu abaningi abafuna ukulandela okusemthethweni abavumelani nalezi zenzo.
Ungasela ukuthi sekuthiweni ngodaba lwe-coronavirus sizwa kuthiwa umongameli ube khuluma esethula amazwi akhe. Ungasela ukuthi utheni njalo sokuhamba njani?
Umongameli uye wathi namhlanje ukusukisela phakathi kobusumbe kwamabili lapho imithetho ye-level 3 isibekiwe kusho ukuthi izwe liyaphakama liyaphakamisa isimo sokuvikela kwe-COVID-19 siye kuzinga lesithathu okusho ukuthi isikhathi sokuhamba ebusuku i-curfew izoqala ngo-10 kuze kube ngu-4 ekuseni siyengezwa futhi kusuka ku-11 lapho besikhona kanti njalo ukudayiswa kotshwala kusho ukuthi kuzo lezi ndawo zokudayisa utshwala abantu bebuthenga behamba nabo emakhaya kuzokwenzeka ukusukisela ngomvulo kuze kuyofika ngolwesine ukusukisela ngo-10 kusiyajaya u-6 ntambama besokusithi ngama-holiday abuzukudayiswa kanti ke izindawo lezi ezifana nama-restaurant nendawo zokujima zizovalwa ke ngo-9 ukuze zivumele abayisebenza ukuthi zikwazi ukuthi zisuke emsebenzini ziyofika emakhaya uthenga ngakashayi kanti indawo edayisa utshwala ezokuzijabulisa abantu bedlela khona ezijwayo ukuthi abantu badle babuphuzele khona zona zizokudayisa ke ngokuhambisana nokuthi izincwadi ezibavumele zibagunyaza ukudayisa zithi bashayise isikhathi bani kodwa kuze kugcine ngo-9 njalo isikhathi sokuthi abantu bahambe baye ezindlini kanti ke futhi njalo siyathola ukuthi phezulu kwalokho amanani abantu ezifeni asebuyele ku-50 njalo ukuphuza endaweni ezingaphandle kakusavunyelwa njalo abantu bayaqhuquzelwa ngokufana ukuthi baqhubeke besebenzisa ama-mask.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili namachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi akula muntu obhubhe ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lalo lokhu lisehla. Kumanani ayizolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1162 abahlatshiweyo. Inengi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabavela esigabeni seMashonaland West abedlula ikhulu 115 kulandele iMaswingo elabangu 37. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023, ibandla le-ZANU-PF lithi lilokhu lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells emawadini alo, okuluhlelo oluqakathekileyo nxa sekulungiselelwa ukhetho. Umnumzana Joseph Chuma olilunga laleli bandla uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu hlelo njalo waxwayisa abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi kungaphungulwa izihlalo zabameli babo edalele ephalamende.
Ye ibandla lethu vele nxa silungisa umhlangano wethu siwuqasela phansi kuma-cell nxa silapha emadorobheni nxa semakhaya sikubiza sithi ngama-villages. Lokho kutho ukubana esigabeni lapho ohlala khona singani kumzekeliso owephilandaba ilayini yami yona leyana kumele ngiphumele seli abantu abahlala kwaphana ilayini eyodwa khonapha sibe ngu 50. Nasi ngo 50 sesibumba ke iseli khona pha. Kude line elandelayo layo ingabumbe yayo, line elandelayo ibumbe yayo. Lokwana kwenza ukubana sikwanise ubakwazi abantu bonke abakhona beduze njalo sesikwanisa lokuthi wena nxa sisenze inhlelo njengazona lezo zokubhalisa. Sokulula ukubizana khona phana singomakhelwane. Komakhelwane buyani ohabhalisa ngubani? Uhlupho kuyini? Sesimncedisa umuntu nxa elohlupho ngoba siyazana phela sesigabeni sinye esifana nayo khona beduze duze singomakhelwane. So sisebenza njalo ukuthi kube lula ukufinyelela labantu. Nxa sisuka amasizwe labana sesiyabumba ama branch, sisiqhubeka siyabumba i district. Andibona sibe sokusibumba ngabantu esokusazana kwabana sisebenzelana ndawonye. Kube lula ke kubana sibe sonke sibe ndawonye sibe kwazi ukuthi lo uhlupho lake kuyini ancediseke nxa encediseka uhamba kunjalo nje.
Liqhubeka kanjani uhlelo lokubhalisela ukuvota kulengxaki yini njengoba sisiza ukuthi lokho bebalutshwana?
Uhlelo lokukhuthaza abantu bana bebhalise ukuvota luqhubekela lusiya phambili sibili. Ngibonile amabandla atshiyeneyo uhlanganisela ivili le-MDCT, sibonile bebuthanisa abantu bezama uba ubana beba-encourage. Siyabona nalaba abathanda ukubhala kulezi ezama-social media o-Twitter langaphi ngaphi labo bezama into efanayo. Lathi njengebandla le-ZANU-PF besiloku sikhuthaza sibili amalunga ethu bona ahambe ayobhalisa. Ye kuyadanisa sibili inani labantu ababhalisayo lapha koBulawayo lise selilutshwane kakhulu liphansi sibili. Well, abanye bahlutshwa ngamaphepha lawo amele bebe lawo ama-ID lento ezinjalo nje. So siyakhuthaza njalo bona uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu. Pho ke ngapha emathawuni besifuna ukukhuthaza uhulumende bona ngabe uyavumela bana okhansela labo MP bekwanisa ubana bebengabanye babantu abakwanisa ubana bebhalela abantu izincwadi njengoba lapha koBulawayo siyakwazi abaningi bazalele South Africa abanye noma bezalele khona apha abazali base behambe South Africa baloba khonale. So akwenzakale khona ukubana kube lula ubana abantu bathole lawo maphepha okuthi bona bakwanise ubana bayebhalisa ukuvota.
Sake saxoxa lawe wona lo umsakazo sithi kufanele abantu bebhalisele ukuvota ngoba sokuzancika piswa inani lesigaba lesitulo eParliament.
I delimitation exercise iyabuya ngempela njengoba ukutsho njengalapha koBulawayo silama sithi angu 12. Nxa ngikhangele mina i delimitation exercise le ingenzakala singacina sesisalele ngama sithi mhlawumbe angu 9 kuphela. Sonke lokwana kusuka kusilimaze ngoba siyabe sesile less representation eParliament okusokujengise bona mhlawumbe uMP ademele cover isigaba esingaka uyagcina secover isigaba isigaba sesikhule kakhulu acele ngasafinyelela ukusebenza kuhle esebenzele abantu khonapho endaweni yona leyo. So kuqhathekile kakhulu bana ngabe abantu sibili bayasukuma ngobuningi babo behambe beyobhalisa ukuvota.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukukhulumisana kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa yikho kuphela ukungalungisisa umumo welizwe. Lokhu kulandela imbiko ethi uMnangagwa wahlala phansi wakhulumisana lo mnumzana Douglas Monzora kuyonale iviki. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadenya amapholisa kweminyaka engamachumi uMusa Taj Abdul oyaziwa ngelokuthi Boss Kedda lamalunga eqembu lakhe ayisitshiyagalolunye batholakale belecala lokuba lemibhobho okungelamvumo emthethwandaba weHarare sebelinde ukugwetshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibonani basazi baka Studio 7, abalandeli baka Studio 7, akhulumayo umoya. Ngizothanda ukugxila kakhulu endabeni kababa uGawule othi khona abantu basemathebelendi ekubhaliseni ukuvota bahleli besemuva ngoba abekho basemazweni afana naseSouth Africa. So nginombuzo mina kubaba uGawule ukuthi mhlawumbe if engawuphendula ngajabula kakhulu ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi besindebeleni iningi labo libe seSouth Africa, especially intsha. Ngajabula kakhulu mawuba uGawule ngaphendula lo mbuzo. Ngiyabonga.
Sakubona ndivuka kanjani? Yebo, mina nginguPatrick Siba ngilapha koBulawayo. Yikho-ke bengicela ngincede lapho ukuthi inamba ngilithola ngokusendelwa ama-meseji. Ngiyasendelwa nje into esibuyelayo komunye olelinki yeni khona ngapho, mina naye kala linki nawe uyasendelwa. So bengicela ukuthi linike lani i-direct link ukuthi ngikwazi ukuxhumana naye Studio 7 khonapho, ukuthi ngikwazi ukunginama-comments inani ngikwazi ukusenda kuhle khonapho direct, ngoba ngina-direct number and direct link yeni ngizokusendela lami ngabanye. I think I've got a lot of comments insizwa, but angikwazi ukuthi ngiyabe ngikhuluma nani kahle yini Studio 7 khona ngapho. Maybe it's the wrong side of the story, but Studio 7. So bengicela lami linike i-direct link yenu. Ngiyabonga kakhulu linganceda. Njalo ngingumuntu lami ongaboniyo isiphofu, ngibefuna ukulami ngiyayithanda Studio 7 kakhulu, but ngibefuna ukuthi ngixhumane nani direct.
Libanani basakazi be-Studio 7, abasakazi abahle nelisakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Ilima West Plumtree. Mina ngilokujabula okukhulu ukuthi izaphu mayingaba ngendlela engiyibona esihamba ngonyawo lwayo, ukuthi bantu beZimbabwe supportani izaphu sikwazi ukulungisa ilizwe leZimbabwe ngomoya phansi, singalwi siyelwani ngokuvota, liregister ngokuvota ngokuningi, likhuphule izaphu ikwazi ukulungisa inkinga lezi ezihlala zisemlonyeni ozabo gugura hunde. Izaphu lezano ezilomlando waleli lizwe. Ngicela abantu bakithi ke sifundeni ukubheka ezinye izinto ezibalulekileyo. Mina ngubhanda mina iPlumtree kulilima wethu.
Sanibonani Mthawuzi omuhle. Ngiyabingelela ngithi ninjani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njobe, ngisetsholosho. Mina nginokukhala kancane mhlobo zami, ngikhaliswa yile nto eyenziwayo ngoMDC la. Hayi, sokufanele ukuthatha igama libe yi-one to MDC Alliance, MDC Alliance for what? Kanti wayibona bengakwazi ukuthi bezivumelelayo, bafuna ukuthatha amavoti abanye, bafuna ukutshontsha amavoti abanye. Kusela basetshenziswa izandla, basetshenziswa izandla straight. Ngibone nje kuthatha le campaign lengakithi, why vele besekhampeina kwabafunani. MDC ayinancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimbi. Ayinancedo MDC, ayinancedo. Kunini ama-councillors amashona efakwe laphana engayenzi next kungama-councillors e-MDC. MDC yazi it's useless part, it's like ZANU. They are the same because they are bayenza into efanayo. Noma i-MDC ingaphatha kulelayizwe ayikho into ezolunga, ayikho into ezolunga. Into engcono nje engiyibonayo thina amaNdebele asihlukaneni namashona. Amashona awawazi ukuphatha ilizwe, okwabo nje kuphatha ngodlame, kulwa nabantu, kuhlukumeza abantu. Exolisa zihlobo zami kodwa kuphi lokho okwenziwa ngamashona, sihleli nje emazweni kuyindaba yabo. Hayi hayi, asiqumeni leli lizwe leli, thokazi phambili ngawo Mthawuzi. Ngicela ulwe kakhulu, silwe kakhulu, sincedisaneni. AmaThawuzi siyabathanda kakhulu, asilweni baThawuzi, asilweni. Sithatheni ilizwe lethu amaNdebele, sarojwa yizo lezi zinto, kufanele sibuyele kube emashoneni le, kube nebhoda. Nyabonga.
Good morning ka Studio 7. Badala liyaphila abancane abatsha bonke mahlabezulu. Ngithi ke ngibonge laphana kumdala uGawule. Ukhulume into engimpela engicabanga ukuthi abaningi ngendlela yokuthi basuka kwesinye isikhathi bengamthandi bese bemjaja. Kodwa eqinisweni izolo ekuseni ukhuluma into enhle kakhulu. Uma ethi uyanxusa laba abaphandle kwelizwe bebuye bezobhalisela ukuvota. Nawe uyabona ukuthi imajority yama-opposition party vele i-outside the country and abakwazi ukubuya bezovota ngendlela yokuthi baya bengabhalisanga. Uqinisile umdala nalo. Ngenye indlela engiyenza ukuthi ngempela kube lo tshintsho when it comes to ama-votes. So dala ngushayela ihlombe into eyikhulumile mpela, usinxusile, sizwile, usinikezile ithiphu yize ukwelinye ibandla esicabanga ukuthi asimsupport kodwa sikuzwile. Njalo futhi okunye okusenza silimale kakhulu yiwo lo mthetho wenu lo ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe akufunyelwe ukuthi kwenziwe ama-ballot papers bevote bephandle kwelizwe. Lo mthetho uyasilimaza kakhulu madala. Zamani Gawulele ulungise lo mthetho lo. Ngabona lilungisa ulunga uqonda, hayi ngizavuma mpela ukuthi lisebenzele abantu.
Salibona maZimbabwe amahle kuzo zonke izindawo. MaZimbabwe amahle ojelele isende indawana zonke ezehlukene kumagroup wonke, umuntu wonke umZimbabwe umndeni wonke oyiforena ohlala eHebrew emafletini asingadelelwa emafletini wonke umuntu manje ilanga litshona akuphune izitina ethatha isaka lezitina akhuphuke nalefleti into nje ehamba phandle esitaradini ehamba phandle nje esitaradini beyizikwadi betoyitoya izitina zonke ziye phezu kwabo zonke zingadelelwa eHebrew bengadeleli iodiyoleli isenti indawo yonke kumagrupu wonke wonke umuntu nge-tuesday alaye lesaka lezitina elaylefika isaka lezitina endlini mabesenza nje igrupu yabo bekuya negrupu yabo behamba phansi izitina zonke ezinye ziqhamuke kuleli fleti ezinye ziqhamuke kuleli fleti zibashaya behamba phansi sendani iodiyole kuyo yonke indawo lawo beyizwe ukuthi eHebrew asidelela siyabashaya
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu ke awalani lokwenza le Studio 7. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ulungiselele ukuhlangana lomongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin namuhla kwele Switzerland. Umhlangano lo ukhangelelwe ngamazwe omhlaba ngoba ababili laba bakhokhela amazwe alezikhali zembubhiso, ngakho ubudlelwano babo buqakathekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni oyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubukhokheli bukaBiden kunyanga eziyisithupha asebuse ngazo.
Uma sikhangela kwezombusazwe sikhangela uMongameli Biden, bengimkhangela nje ephakathi kwabakhokheli abanye bomhlaba lapha ephakathi kwabo. Ukuba nguye kwakhe, ukuba mkhulu kwakhe, ukuba ukwehla kwakhe, ukuthula kwakhe, ukuba nje nguye kuhle kwenze iUnited States of America ihlibe ilizwe elihle kakhulu. Ukuba nguye kwakhe kungasiko ukuthi ngikhulumele ukuthi ngiyamzwisisa kumbe ngiyamthanda, kodwa ke nxa ukhangele nje ukwehla kwakhe, isizotha sakhe, ukuba yi-statesman kwakhe, kuhle kwenze yonke into yehle ifanane lakhonoko. Ngikholwa ukuthi labo labamanye amazwe labakhokheli bakhona bayakuzwa khonoko, bayakuzwa ukuthi uyalokulibala kwakhe akuthandayo lokho ukuthi America is back, America is back. Kuhle kufake sibili ukuthi mbona ngathi i foreign relations ziza improve kakhulu kuyona le iminyaka emine elandelayo azabe vusa khona. Yikukubona kwami lokho, ngoba esiko bese singathi siwejayele bekungathi nje yiloko kungathi iAmerica iyabreka kakhulu ukuthi hey yeah lokho lokho thina yithe siyiloko thina yithe siza kuthi njengakhona lokho. Bese kungathi abanye bayalahleka ukuthi kathi manje nxa yona sisenze nje thina senzeni. Kodwa mbona ngathi izabuyela sivili endaweni yayo iAmerica ikhokhele umhlaba njengalokho.
Nxa umkhangeleni uMongameli Joe Biden ukhanya ngumuntu ozaphatha njani udaba lobudlelwano lezwekazi leAfrika lamazwe afana labo Zimbabwe.
Well, asikamboni kuhle baba uBiden ikakhulu kweze Afrika. Ikuthi mbona ngathi uthe ngena lapha umgano wakhe ubuvela ugcwele, ugcwele ukukhona lokho akwenzayo khathesi ukuhamba ayemazweni ahlangane labakhokheli laba banye. Bekuyinto ephosi ngathi isemqoka ukwedlula lokho kunye okweAfrika njengalokho. IAfrika ngibona ngathi bazayihlasela ngokuthi bazame ukungathi bazame ukukhalimela iChina, ngoba iChina yiyo esikhanya isigombolozele kumbe ngathi mina isikolonize iAfrika okwakhathesi. So bona mbona ngathi bazasebenza kakhulu ukuhlasela yona iChina. Ukuthi eZimbabwe hayi kangezwa lutho ukuthi kungaba le policy ekhona ekhangelane leZimbabwe njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube.
Njengebandla leMDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2023. Kodwa bakhona njalo abaningi abantu asebeyiqwele ukhetho yamahlandla adluleyo bengavotanga bengelazo nje izathu ezibambekayo esihlangana labo esibakhuthazayo ukuthi bayevota. Kodwa hayi, okwakhathesi njengebandla yumsebenzi esiphezu kwawo. Sibonile ngempela viki u-Vice President Makhuphe ephuma esenza okufanayo koBulawayo, kanti njalo elinye iqula ebeligoqela mina okhulumayo belikwenye indawo njalo koBulawayo sisenza okufanayo. Lokho sikwenza sihlanganisa lokuqinisa ama-structures e-party ngoba yiyo azasigayela ukhetho. Sesiside isikhathi sisukela ku-Congress ka-2014 bese kulezikhexe eziningi. Ngakho nxa sihamba sisenza lokho siyazama njalo ukubana siqinisa ibandla ukuze lizilungisele lukhetho.
Kulo daba lwegciwane le-coronavirus, udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni?
Udaba lwegciwane le-coronavirus lusithwalele amagabha avuzayo ngoba besesikhangelele ukuthi mhlawumbe sesizaphuma esimeni kumbe esigabeni esizima singene lapho okuzavuleka khona yonke imininingwana emayelana lezepolitiki. Kodwa hayi, siyabona ukuthi sokumele sibuyele emuva njalo ngoba i-third wave isibuya njalo ibuya ngolaka esesikubone kwamanye amazwe aphesheya afana labo India. Njengelizwe ke elingamanga kuhle kwezempilakahle, elingelazibhedlela ezime kahle, elingelazo nje indlela eziphezulu njengakolezo zamazwe athuthukileyo, lathi sizalandela khonokho okutshiwo nguhulumende ukuze abantu basile, ukuze singathi nxa silanda abantu sisiyagaya ukhetho le-vote sibe sokusiba isikhathi sokuthelelana lo mkhuhlane wegciwane le-coronavirus. Kuyinto enzima kakhulu ngoba into esingayijayelanga, kodwa hatshi siqakathekisa ukuphepha kwabantu kwedlula ipolitiki.
Kwezinye izigaba ikakhulu ezemandebeleni, amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota.
Yebo, kambe kuliqiniso ukuthi abantu bemandebeleni abakasukumi ngokwejayelekileyo? Okunye besathi kumbe ikhonoku okokuthi kule coronavirus, kodwa nxa siqathanisa la kwezinye izigaba hatshi basasalele kakhulu abantu bakithi. Siyabakhuthaza ukuthi basukume ke baphume ngoba lokho yikho okuzakwenza ukuthi sibe lama-constituencies amaningi, yikho okuzakwenza ukuthi ama-constituencies wethu angephulwa, njalo yikho okuzakwenza ukuthi sizwakale njengabantu nxa sikhala ngamalungelo ethu, nxa sikhala ngezidingo zethu.
Lilethemba na ukuthi abantu bazavota ngobuningi bevotela ibandla lenu, njalo kuyini kahle kahle obona ungani kungenza ukuthi abantu balivotele ngobuningi?
Ibandla leMDCT lisamile ekuthini ligcwalisise izidingo zabantwana beZimbabwe ezifana lokuthuthukiswa kwe-economy, ukuze kutholakale imisebenzi, ukuze kutholakale ukuphepha kwabantu endlaleni, ukuphepha kwabantu kwaniseni ukuthi bafundise abantwana esikolo, bakwanise njalo ukuthi bazivikele kwezempilakahle, bakwanise nje ukuthi benze zonke izinto eziphathelane lezimpilo zabo ngezinga eliphezulu. Sisame lapho izithembiso esesimelazo isikhathi eside, njalo silawo amaqhinga esiwakhangeleleyo njengebandla okuthi nxa singaba nguhulumende sizaletha ke abatshali imali ukuze bavuselele ama-industries. Intuthu zithunqe koBulawayo njengakudala, iphansi phezulu liyani yayisenzakala isiphithiphithi somkhonomi kubuyele nje njengoba endlela okwakuyiyo yona, ngoba kuyabe sokuvalwe ikakhulu impompi as a corruption.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sibandla le MDCT besixoxa la ekuhlandla lesithathu lengqoqo yethu yeviki yonke esixoxa khona ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ka-2023. Thiyani ndlebe lizwe ukuthi kusasa silobani. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa seze sabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.